iphephandaba le-Herald libika ukuthi lokhu kwethulwe yisikhulumelo samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi onike umnumzana Amos Dubai we-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa isinqumo lesi izoloku sihlwa. UNyathi uthi isinqumo lesi sitsho ukuthi abantu bazatshengisela emagoqweni bazabe besephula imithetho. Kusetshenziswe esinye isiqa somthetho we-Public Order and Security Act kumbe iphosa ukuthi kuvinjwe ukutshengisela kwamalunga ebandla le-MDC labanye abantu abakhonana ngesimo esibi somnotho eZimbabwe. UNyathi uthi amapholisa akhangelelwe ukuthi aza kuba maningi eHarare lapho bazabe bemisa khona abantu behlolisisa ukuthi bajongeni. Kodwa-ke ibandla le-MDC lithi kaluzwanga umbiko lo wethulwe ngamapholisa. Umnumzana Charlton Wende unobhala jikelele webandla leli uthi sabazihluphi ngalokhu okwethulwe nguNyathi. Isikhulumeli sebandla le-MDC umnumzana Daniel Molokele uthi bazaqhubekela phambili ngokutshengisela emgwaqweni.
Siyakhuthaza amaZimbabwe kakhulu laba baseHarare ukuthini bangene ngobuningi babo emgwaqweni yaseHarare. Siyahlangana ekuseni ngo-9 African Unity Square. Imatshi zenzakala ekuqaleni ka-10 siyabe sindawonye kuze kufike emini ngama-4 inkosi ivuma.
UMolokele uthi kuningi okuhlupha abantu eZimbabwe asebebona ukuthi kungcono bangene emgwaqweni bavezele uhulumende abakugcine ezifubeni zabo.
Ma sitshengisela siyabe sitshengisa ukungamukeli umumo wesizwe esinawo namuhla. Uhulumende silayo ukuthi kayenze kuhle umsebenzi. Siyabe sifisa ukuthi abantu beZimbabwe batshengise izikhalazo zonke abalazo. Sifisa njalo ukuthini siqalise umsebenzi wokuthi nje amaZimbabwe sihlale phansi ndawonye sihlukungele ikusasa yethu sindawonye.
Uphinde wathi nxa besuka eHarare baza kuya kwamanye amadolobho akugqela eleBulawayo lapho uZulu azatshengisela khona ekhonona ngesimo esibi somnotho.
Umsebenzi wokulungiselela ukutshengisela kwethu kwamanye amadolobho waqala kudala. KoBulawayo kuyatshengiselwa ngoMvulo, eGweru ngolwesibili, eMasingo ngolwesithathu, eMtare ngolwesine. Amalungiselelo aqhubeka kakuhle.
Kodwa-ke umnumzana Obert Mpofu obona ngenhlelo zonke kubandla lezanu-PF uthi akusizi lutho ukutshengisela emgwaqweni.
Angiboni mina uncedo lwakhona ngokuthi into esesizibonile ngaphambilini ukuthi abantu bangangena ezitaradeni bekhuluma ngezinto abafuna ukukhuluma ngazo kugcina sekusiba lo dlame and udlame lolu abantu abamthandi. Uyakazi into kwenzakalani koBulawayo ngo-August laphana abantu bathisele iy'tolo abantu bagidlezelile ukuze loku impilo yabo yonke. Akuncedi lokhana abantu abakhulumisani mina bona nto kungcono ukuthi kukhulunyiswa ngokuthi ukuthi sihlale sithi khona siqalise ukungena sidilize izinto zabantu laba abazama imizamo yabo ngendlela ezijeleyo. Akwakhi ilizwe lokhana vele mali ilizwe bale lingahlala lilabantu abahlala bethokozela. Kumele sikhulumisaneni nxa kulo hlupho njengabantu banye abantu besizwe sinye abantu beZimbabwe bangaba abantu abafundileyo bangabantu futhi abaziyo ukuthi udlame kalwakhe liyadiliza. So mina kuthiwa ngami ngabe abantu bayakhulumisana. And upresident sevule aminyanga yakho yonke wathi abuyani bantu bakithi sikhulumisane, buyani bantu bakithi sakhe ilizwe lethu. Kodwa kulabanye abafuna ukuthi ona even kwabantu bezokunganani bafuna ukuthi baye state house. It's not about state house, kuya ngokuthi abantu bafuna izinto zenziwe njani ezisuthisa bona abantu abantu bakithi.
Ye, kodwa kulabanye phela bathi kucatshangelwa ukuthi ibandla leZANU-P F lahlanyela abantu khonapho nxa kutshengiselwa yibo ababhizisa izinto. Ungathi nakhonokho ngombono?
No, yipolitics abatu. Abantu nxa bekhuluma into zepolitics bakambelana amanga ukwenzela ukuthi bona bathole into abafuna ukuyenza. And udlame lolu kasoze luhluphe kuphela, lasoze luhlupha kuphela abantu abathunyiweyo. Kodwa bona abanikazi bakhona babehlalela emahoteleni benata amakofi bekhayela ama-TV. Kodwa abantu abazathwala nzima ngabantu vela abaphakathi kobunzima. So kuba ngcono nje ukuthi abantu bazihlalele bezimisebenzi yabo leyo abayenzayo, sihlaleni phansi sibonisane amacebo esingathi ngayo isizwe sethu. Akula into yokuhlukuluzana, into yokulwa yokudemonstrata kayathi lizwe. Azake mboni ilizwe lekho ayidemonstrate ilizwe.
uhulumende kuwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe laye wavimba amalunga ebandla le-MDC ukuthi atshengisele eHarare lapho uZulu ayekhala khona ngokungaguqulwa kwendlela okwenziwa ngayo ukhetho lokunye okumbalwa.